baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zimashumi mavili lambili kunhlolanja 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ikhomishini ebona ngezokhetho ihlale idale lokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 28 elokitshini le-Country Park kobulawayo. Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutshka wazise namuhla ukuthi idola lemelika selithengwa ngamadola eZimbabwe awe-RTGS amabili lengxenye i-1:2.5. Ibandla le-MDC selinqume ukuba umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha usuzaqhutshwa ngenyanga kaNkwenkwezi hatshi ngomfumfu njengalokho obekuqoqwe ngaphambilini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe aphikisayo abaqale ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngozibandlela bahlanganela abameli bakaMnangagwa lamhlanje babumba amakomiti amane azadlala indima ezitshiyeneyo enkulumeni lezi. Enye yamakomiti la iphiwe umlando wokudinga umlamlankunzi olilunga elizimeleyo ozakhokhela inkulumo lezi kuthi enye izakhangela izivumelwano eziyabe zithethwe. Amakomiti la azaqala ukukhulumisana mhla ka-1 ngenyanga ezayo. Abaphatheke emhlanganweni lo bagoqela umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe lequla lakhe uMnumzana Nkosana Moyo kanye labanye abatshiyeneyo. Umkhokheli webandla le-Build Zimbabwe uMnumzana Noah Manyika kahambanga emhlanganweni lo lanxa wayehambile emhlanganweni wakuqala. Embikweni awethulele abezindaba uManyika uthe ukukhulumisana okungelamkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa phakathi yikudlala nje ngesikhathi njalo akusoze kuphumelele. Ngokunjalo uManyika uthi kasoze abe saphathika enkulumeni lezi ingoba zingelaChamisa. UChamisa lebandla lakhe le-MDC banxuswa nguMnangagwa kulezi nkulumo kodwa vala ukuhamba besithi bafuna zikhokhelwe ngumuntu ozimeleyo hatshi nguMnangagwa. Sixoxele umgcinisihlalo we-MDCT uMnumzana Abednego Bebe yena ophatheke emhlanganweni wanamuhla wasichasisela okuningi.
Uvunyelenwe-ke ukuthi kubunjwe-ke amakomiti amane, amakomiti lawo yiyo asezahamba elungisa ukuthi kuzasetshenzwa njani, okuyikho-ke osokuyaqala ukuthi kusetshenzwe ngoba okwakhathesi bekungala msebenzi oyenziwayo bekusakhulunyiswana ukuthi kuzasetshenzwa njani.
UDaniel Shumba sizwa kuthiwa uphumile kulo mhlangano kwazothi ubaba uNkosana Moyo laye ubefuna ukuphuma. Kungaba kube lokungavumelani thize yini okungaba kucunule abanye abaze kulo mhlangano?
Okungakutsho mina ngoDaniel Shumba ukuthi uphuzile ukubuya, ethe phuzile ukubuya wahle wafika waphakamisa isandla ke wakhuluma nxa ethi uyaqondiswa ke lo kade engumoderator wenze nje njengomuntu esibone ngani ngiyabona ubevele ebuye elungise ukuthi ulande ukuthi aze kwenza khonokho wasesiyeni hhayi nxa bengavumi lokho akufunayo yena sehamba ikokwenzakeleyo.
Ama komiti la eliwa bumbileyo kuyini azakukhangela kahle kahle njalo likhangelela ukubana aphenduke nini lihlangane njalo likhangela ukubana aseqhube njani umsebenzi.
Ikomiti yakuqala eqhakatheke kakhulu kuma komiti wona lawo manje ikomiti ekhangela ke iframework ngazindlela kaSindebele ekhangela ke ukuthi kuza setenzwa njani abantu bese yonke into nje ephathana lokuthi ukukhulumisana lokhu kuza kuma njani bese kusuka ke lesibindi ke ekhangela ukuthi kona iagenda ngithi ke izinto eziyabe zikhulunywa khona pho yiziphi bese kusuka lesithathu ke ekhangela ukuthi onguye ozaba ngumoderator oyabe eqhuba umsebenzi ngoba kube kulamapata ehlukene uzaba ngubani then bese kusuka lesithathu implementation and evaluation ethi ukuthi ke ukusetshenzwa lokho kuyalofanele kukhangela ukuthi kuyayenzakala yini lokho okuvunyelweleyo ngendlela okufanele ukusenzakale ngayo yo amakomiti ke amane lawa aqhakathekileyo abunjiwe namhlanje.
Umnumzana Pednico Bebe ngumkhokheli ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika uthi idola lemelika selithengwa ngamadola eZimbabwe awe RTGS amabili lengxenye i-2.5 RTGS dollars. UMangutsika wazise lokhu namuhla ngemva kokuvuma kuthange ukuthi ngokusemthethweni isisindo sebondi isiphansi kakhulu kulese dola lemelika. Isimemezelo sanamuhla sitsho ukuthi amabhanga aseqalisile ukuthengisa idola lemelika elilodwa ngentengo yamabhondi kumbe ama-RTGS amabili alengxenye. Sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya wasichasisela okunengi.
Njengoba vele wayechile ukuthi imali yangaphandle ama-US dollars ayebethengiswa emsikeni ovulekileyo phakathi komuntu othengayo lothengisayo emabhenki kumbe e-value change. I-2.8 intengo yakhona ayijoyi yona imali ayebeyithengisela ngayo amabhenki. Kusobala ukuthi amabhenki angokwawo nxa esethengisa imali esethengisela ama-customer abo sokuyabe sokumsika ovulekileyo sokuya ngokuthi imali yakhona ethengiswayo iningi kanjani kanganani i-demand and supply. So lokhu akuthileyo akuthi ukuthi yena uthi ukuthi imali yakhona yinto engiyakhona ngaphandle kwamabhenki yona imali ayithengisela ngayo amabhenki. Amabhenki yo-ke azakuthi nxa sethengisa sethengisela mina lawe sesavumelana ukuthi umsika wemali ume kanjani mzwanokho.
Njengoba idola lemelika likhanya lichiphile emabhanga nxa kuqathaniswa lasemkambo wensitha esingathi yi-black market, sesingathi sokuyikufa kwayo yini i-black market abantu abathengisa imali ezitaradeni kabasela bhizimusi?
Hatshi luba anje ukuthiwa khona vele imali yakhona iyabilokhu ikhona abazanga bathona imali yangaphandle kwelizwe kayisasebenzi. Kutho ukuthi nxa vele abantu abasemsikeni khona baye bethengisela thina abangaphandle kwamabhenki ngentengo ephezulu ukuze banqobe intengo leyana ethengiswa ngebhenki. So umsika ovulekileyo kungenzeka nje ngitsho nje kodwa umsiko wangaphandle omnyama kawukavaleki ulokhu khona.
Ubona uvaleka yini?
Uyakwanisa ukuthi uvaleke nxa abantu bengaze bajabulele ukuyathenga emabhenki. Uyakwanisa ukuvaleka nxa amabhenki engakwanisa ukuthengisa imali ngentengo ephezulu. Umsiko ovulekileyo akulanto esingathi predetermined.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi kwezenotho sixoxela eseHarare. Kolunye njalo udaba oke waba ngomhleli wephephandaba likahulumende leSunday Mail umnumzana Edmund Kudzai ubotshiwe ngamabutho eBorodeli namuhla ngemva kokutholakala ele umbrella elombala wemvunulo yamasotsha. Igqweta lakhe umnumzana Obeyshava utshele iStudio 7 ukuthi uKudzai uzamiswa emthethweni labakusasa esetheswa icala lokutholakala elesigqoko samasotsha. Ibutho lazise kuliviki ukuthi lizangena ezindlini zabantu lidinga amayunifomu amasotsha elithi antshontshwe ngabantu asebehamba beganga bewagqokile. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlale idale yabhalisa abantu abalithiyomi lasifica mnwembili abazancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 28 kwabulawayo namuhla. Kubika intathelizindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Abesifazana abayisikhombisa labesilisa abalithumi lanye benelise ukuphanyeka amaphepha abo okumela amabandla abo kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo kambimbitho mhlaka 30 lokudinga ozamela uward 28 kukhansili yakobulawayo. Ilunga lekhomishini yezek elikhokhele umsebenzi wanamhlanje unkosikazi Khuphe ukuchasisile lokho. Unkosikazi Khuphe uthe abantu abalithumi lasifica mine mibili benelise ukuphanyeka balisa kuhle kungela nkinga ngaphandle koyedwa ophuze lamaphepha akhe owe MDC Alliance. Kusasa izek izachaya amabizo alabo abenelise ukuthola ithuba lokuncintisa kukhetho ukuze ababhalisela ukuvota kuward 28 emzini owe Country Park bathole ithuba lokuhlola amagama la. Kulaba isikhombisa ababhalisele ukuncintisa kulolu khetho bezimele ibandla le-MDC Alliance lifake abantu ababili abazancintisa kulolu khetho uCollege Ndlovu lomloyi noMagugu. Umloyi noMagugu uthi akukho angakutsho ibandla yilo elikuhlele ngaleyo ndlela. UNkosikhona Nyoni omele i-MRP loNdlovu nokuthula owezaphu babuke ukusebenza kwezek bethi baphanyeke amaphepha abo kuhle kungela nkinga. Lolu khetho luzaqhutshwa ngombimbitho mhlaka 30 kulandelwa isisekelo sombuso kwezokhetho. Kusenjalo namhlanje idale le-High Court kobulawayo livumele uCharles Thomas loBernard Sibanda ukuhlawula imali yesibambiso se-bail sekhulu lamadola munye ngamunye ukuze benelise ukuthonisiswa icala labo besuka emakhaya. Ababili laba baqalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Maune walimala kakhulu wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Igqwetha umnumzana Dumisani Dube wenkampani yamagqwetha eyemathonsi Ncube Law Chambers nguye omele uThomas loSibanda. Yimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu. Live talk lamhlanje sikhangela imizamo yokusungula inkulumo zokulungisisa ukuhluphayo elizweni phakathi kwebandla lezano PF lamanye amabandla ezombusazwe aphikisayo. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingenelani kuhlelo. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Amapolisa akweletheki abikwa ehlasele amanye amalunga ebutho anakanelwa ukuba angaba ephatheka emizameni yokuhluthuna intambo zombuso okwenziwa ngabelinye icele labebutho ngomnyaka ka-2016. Lokhu kubonwa ngabasola uhulumende weletheki njengemizamo nje yokuhlukumeza abaphikisa umbuso okhona. Abinhlanganiso ebona ngeziphepheli e-Norwegian Refugee Council babika ukuba udubo lokungani kuhle kwezulu kweleSomaliland kulakho ukuqhubeka lonyaka okuzabangela ukuthi abantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu ayisikhombisa babhekane lendlala. Ibandla le-MDC selinqume ukuba umhlangano walo ukukhetha inkokheli uzaqhutshwa ngonkwenkwezi hathi ngomfumfu njengalokhu obekuhleliwe ngaphambilini. Leli bandla belilomhlangano namuhla esigodlweni eHarare. Kodwa kubikwa enye inkokheli ingayanga emhlanganweni lo okwenze izinqumo zawo zibe nganxele kwesisekelo sombuso webandla. Umhlangano weCongress usuza kwenziwa mhlaka 24 kusiya kumhlaka 26 kodwa akwaziswanga ukuthi uza kwenzelwa kuliphi idolobho. Abazi ngokwenzakalayo bathi kulamalunga angamashumi amane khona kumele kube la malunga edalele National Council afika phose amakhulu amabili. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana abekezela amadumafu zwayo.
Yeah, I think issue leyo okwenzakala namuhla kuconfirma ukuthi kungaba kulama division thize akhona phakathi kwebandla le MDC. Njoba ekuphuma kathe sokucaca ukuthi kulokudonselana okukhulu phakathi kuka Secretary General uDouglas Monzora lo President Nelson Chamisa. And then okade kumele kwenzakale ukuthi namuhla iNational Council kumele ize confirma idate yokuthi iCongress izaba nini ukuthi kuvunyelwane ukuthi uChamisa kube nguye odecidayo ukuthi iCongress izaba nini. Oso kukhanya ukuthi most likely abangabuyanga kungabe kuyilaba kade becabanga kade besesayidini kaMonzora bona akade bengafuni ukuthi idate yeCongress iphushwe iye ku-October laba bafuna ukuthi yenziwe masinya. Most likely babangabuyanga kumhlangano we-National Council namuhla.
Kodwa siyabona ukubana ilanga ligcine lalethwa phambili kuMay ayikhona u-October njengalokhu kade kufunwa ngabanye. Kungakutshengisani khona?
Yeah, I think sokusuke kwaba lama pressures okuthi kugcine kukompromisa njengoba ngisitsho ukuthi most likely abangabuyanga yibo laba kade besesayidini kaMonzola. Uthi laba ababuyile bagcine besithi akube yi-compromise kwenzela ukuthi kungakhoza kungabi lama division amaningi bavuma ukuthi ilanga libuye lizokuba kuMay. Though obvious from emuva laba iside kaMonzola yayivele ifuna ukuthi ngayo iCongress ithi iyayenziwa ngoFebruary yadlula. So which means uMay usuke waba yi-compromise ukuthi ingayi ku-October ingayi ku-August ibamba amasaya amasayide omabili ingxenye uMay ngabangcono.
Kodwa sesike sabona kukhetho kunye le mihlangano eyenziwa elizweni jikelele ukubana umnumzana Chamisa ukhanya elesisekelo olukhulu kakhulu, kanti manje kuyini okubangela ukuthi bambangise isikhundla yena ekhanya engumuntu othandwa nguZulu?
Ikuthi i-politics zangkhona zizimbili futhi. Oqala kulabantu i-support general uChamisa uyabelayo yonke i-support yonke lokuqiniso lingabalekekile ukuthi abantu bonke beZimbabwe uThamisa bayamfuna. But asebeqakathekile kakhulu in this instance ngama-structures okuyo aza kuyavota kuCongress ukuthi uwaphethe wonke yini kumba kawaphathanga. And nxa sikhuluma ngama-structures sikhuluma ngabantu abalutshwane abangalingani lelizwe lonke elisapota. Elizwe lonke lingaphuma maybe limsupport uThamisa, uthole ukuthi within kuma-structures bafike bengamsupport. Ubona unxebe support omunye ozangena esingakwazi ukuthi ungabambana kumbe nguye uMonzora kumbe ngumduru kumbe ngubani. So sokuqakathekile kathi ukuthi kuma-structures azi o abakhe ngobani bangakanani ikho khona bo sikhathe esiningi okuvuka khona umsindo kuma political parties but izithola abantu babe befuna uThamisa sonke iZimbabwe yonke ifuna yini but ama structures ayifika ngale befike bevotela omunye kugcine kukhoza ukuthi incenye ibandla ligcine liqhamuka futhi kumbe izinto ezinjengazona lezo
umnumzana bekezela maduma afuzwayo yingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseGwanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Wonke waba ngumsekeli wenhloko kahulumende womanyano eZimbabwe owawubunjwe ngamabandla athi elezanu PF lamacela amabili MDC umnumzana Arthur Mutambara usebhale ugwalo lwesivili ngembali yezombusazwe eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2003 kusiya ku-2009. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lolu gwalo lwesihloko esithi The Path to Power kusitshwe indlela eya embusweni lulonda imbali yezombusazwe eZimbabwe. Uluqala ngokubuyela kwakhe eZimbabwe lapho afika waba ngomunye wabasekeli benhloko kahulumende alonde amacebo enziwa libandla leMDC ukunqoba ukhetho luka-2008 abesebalisa okwakusenzakala kuze kubunjwe uhulumende omanyano ngo-2009. Ekhuluma embuthanweni wekwethula lolu gwalo oqhutshelwe University of Johannesburg, umnumzana Mutambara uthe kusobala ukuthi izalwane zeZimbabwe azikalitholi iphupho lombuso okhululekileyo olokuthula, intuthuko kwezenotho kanye lenhlalakahle ezenzileyo eziqale ukukudinga kusukela ngo-1980. Uthi okusanda kwenzakala eZimbabwe ukuvalwa kwendlela yokukhulumisana ebulenjini be-internet ngesikhathi uZulu etshengisela yizibonelo zemkhuba yabontando kayiphikiswa.
The ICT revolution and dictatorship are not compatible.
Ezokusebenza kwe-internet labontando kayiphikiswa yizinto ezingahambelaniyo. Kunzima ukuthi wemukele ezokuxhumana ebulenjini be-internet uphinde ube ngontando kayiphikiswa. Ogcina usukwenza ukuvala ezokuxhumana ku-internet ukuze uhlukumeze abantu. Kodwa ekugcineni ngeke ulunqobe ulwazi lwakulezi nsuku.
So that you can crack down on people. But in the end, you never win. You can't win against technology.
Umnumzana Brian Raftopoulos, ingcwethi ecubungula ngezombusazwe lezomnotho obesemkhosini lo, yena uthi kusobala ukuthi ZANU-PF yiso isizathu esenza izizalwane zeZimbabwe zingawafezi amaphupho abaliswa lugwalo lukaMtambara.
The democratic issue was never strong within the liberation movements.
Umbuso okhululekile yinto engazange iqakathekise ngamabandla alwela impi yenkululeko. Athi nje ngokuthatha intambo zombuso, ezombuso ohlonipha intando kaZulu zahle zanyamalala.
Kodwa uRaftopoulos uthi lamabandla aphikisayo lawo alesandla ekubulaweni kwephupho likaZulu weZimbabwe. Uthi kuyacaca ukuthi amabandla aphikisayo lawo agcine esedala udlakela lolu obelusenza bafune ukugibha iZANU-PF esihlalweni.
In some ways the opposition has been tainted by the forms of politics that it has.
Ngezinye izikhathi amabandla aphikisayo uthole eseqhuba ezombusazwe ngendlela le ababelwisana layo. Izikhundla zephalamende akuseyizo zokumela uZulu kodwa sezinye zokuzitholela umsebenzi. Yilokhu osekubangele ukuthi imanyano yonke ezama ukubunjwa yehluleke nxa sekukhulunywa ngabazathatha izikhundla zephalamende.
On the question of parliamentary positions.
UMtambara uthi amabandla aphikisayo azigwaza ngowawo umkhonto ekhethweni olusanda kwedlula njengoba babephikisa impumela yokhetho lukamongameli bengazihluphi ngolwamalunga edale lephalamende. Uthi imbali ayilonda kulolu gwalo ikwenza kucace ukuthi kayisomlando wenhlanganiso ezinjengomanyano we-African Union, i-SADC kumbe i-South Africa ezingahlenga iZimbabwe enhlutsheni ebhekane lazo.
No European, no American, no Chinese is going to solve our problems.
akulam Europe, akulam American, akulam China ozosombulula inkinga zethu. Thina njengabensundu uzafuza siyidingisise siyithole ikusasa yethu. Kungehlula ukuthi sichaphe umfula sonke sizagalula sonke.
Ugwalo lwakhe lwakuqala bemsithi ukudinga iphupho leZimbabwe elibalekileyo, kanti ke uthi olwesithathu luyalandela. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Kweze midlalo lamhlanje, imidlalo ye basketball eyabantwana besikolo eqoqwe liqembu le Lakers Foundation ingene kusuku lwesibili lamhlanje edolobheni la kwaBulawayo. Kubika uJoseph Njanji.
Izikolo zakwaBulawayo ezibalisa eseNkulumane, seSizane, seFounders kanye neseEvelyn sezifinyelele kusigaba sequarterfinal kumncintiswano weLakers Foundation Annual 3-Day Under 16 Tournament kucelela amankazana. Le midlalo yoqoqa kuthakazelelwa ukufikisa kwenhlanganiso yeLakers Foundation iminyaka elitshumi yasungulwayo, ingenwe izikolo eziphuma kumagumbi wonke elizwe leZimbabwe. Umqeqeshi weqembu lamantombazana elesikolo seSizane uThathe Ndambengegwi uthi lo mncintiswano uzaphathisa kakhulu abantwana bakoBulawayo bona abangatholi amathuba amaningi okuncintisana.
I think it's a good initiative because basketball in
kulicebo elihle ukuba le midlalo efana lale, ngoba lapha koBulawayo asilazo izikolo eziningi eziqathekisa ukudlala lo mdlalo. Lokhu kubangela ukuba sihlale sinqotshwa ngamaqembu esuka eHarare, ngoba uzathola ukuthi lapha thina sincintisana siyizikolo ezifika phose ithumi lanhlanu, ikanti eHarare uyathola kule sikolo ezidlula amathumi amahlanu ezidlala lomdlalo.
Ezinye izikolo esezidlulele kusigaba sequarterfinal kucelela amankazana ngezibalisa eseSt James, eseGirls High A kanye leseGirls High B kanye leseSt Francis. Umqeqeshi weqembu labafana elimela isikolo seThekwane uMbongeni Gwenzi uthi yena bafunde okuningi ngokuphatheka kulo mncintiswano.
The schools were better than us. They've taught us a lot.
Ukudlala lezikolo esihamba phambili emdlalweni webasketball kusiphathise kakhulu, ngoba kusiphe ithuba elokuba sifunde kuzo. Njalo nxa singaqhubekela phambili siphatheka kumdlalo efanayo, singazithola sesezingeni eliphezulu kakhulu ngemva kweminyaka emine.
Imidlalo le iqhutshelwa esikolo se-Evelyn kanye nasendaweni yeKhanyisile Sports Center, njalo ikhangelele ukufika emaphethelweni kusasa ngomgqibelo. Inhlanganiso yeLakers Foundation ilenhlelo ezokuqoqa njalo eminye imidlalo emibili lonyaka njengengxenye yemikhosi yokuthakazelela ukufikiswa kwayo iminyaka elitshumi. Ngenyanga kaNhlolanja kukhangelelwe ukuba baqoqe imidlalo yabadlali abaleminyaka elitshumi lantathu, kuthi umnyaka ususiyafika kumlindi uyacina abazaqoqa imidlalo ezangenwa ngamaqembu aphuma kwamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sigqibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngezokhetho ihlale idale yabhalisa abantu abalishumi lasificaminembili abazancintisa kukhetho lokudinga ukhansela kaward 28 koBulawayo. Usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutika wazise namuhla ukuthi idola leMelika selithengwa ngamadola eZimbabwe yawe RTGS amabili lengxenye. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbulela uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.